isilungu kuthiwa he is shedding crocodile tears on us, kumbe uyimvu uyimpisi egqoke isikhumba semvu. Uyakwazi mhlophe ukuthi kulezi nsuku thina especially abemthwakazi Republic Party silisa kakhulu esingathi na yishona headman Redmond ephethe kakhulu i-1979 Grand Plan. Yena unesenthamisa labantu bonke baseMpumalanga abayibo ababhenefitha kulolu hlelo. Kuyadanisa ukuthi Chamisa kungekudala bachaye uThokozani Khuphe labantu bakhe eBuhera bambisa Disden. Njalo uyakwazi ukuthi nxa ebuya ngapha amaNdebele ungakhuluma ngento enjengendaba yamatithala lendaba zombhuqazo layona leyi esegudini kulezi nsuku yenkosi bangakulalela. Siyakwazi ukuthi kusukisela izolo laye uMorgan Tsvangirai ubethe ngabuya ngapha akhulume ngegukurawundi, akhulume nge-devolution of power, kodwa engabuyela khona le eSoveri athule ngoba bazama ukuthola i-support yabantu basemaNdebeleni.
Manje pho ungathini wena ngalokhu okwenzakalayo?
Sithina uNelson Chamisa akusiyena ongazokhuluma ngalezi zinto. Uma ubeqinisile sike sambona eku-Government of National Unity labo Morgan Tsvangirai, yindaba besingamuzwa bekhuluma ngokuthi hayi amatitsha asezikoleni zemathekeleni kaphume lamapholisa lamanesi layo yonke imisebenzi ekhethwe ngabantu basemathekeleni. Usezokukhuluma namhlanje ngoba ekwazi ukuthi ukhetho lusondele. Ngokunjalo sithi sinahayi uChamisa akayedlalela kathana le engazodlala phakathi kwabantu bakithi ngoba sibabhekile, siyazi ukuthi basithatha njengeziwula. Njalo siyakwazi ukuthi i-MDC isungulwa ngo-2000 amandla ayo okuthalenja umbuso wezano iyawuthatha emathekeleleni. Ngokunjalo uChamisa uzama ukukhohlisa abantu bakithi ezenze ngani ezolungisa uhlupho lwabo, kodwa thina siyazi ukuthi uhlupho lwebike abantu bakomthakazi luvelela eHarare luphethwe ngabantu abanjengaboChamisa lamabandla wonke akhokhelwa inkokheli zasemashonaland.
Kodwa phela konke obekusenzakala ubengasuye phela umkhokheli we-MDCT uMnumzana Chamisa.
Uyehlulekile yena ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso wabo avume ukuthi hayi uThokozani Khuphe nguye okumele akhokhele. Ngabe kuqakathekile ukuthi nxa bengabantu abahloniphe i-constitution bathi hayi akuphathe Makhuphe kumbe for 3 months senzeni special congress abantu bazikhethele umuntu abamfunayo. Kodwa simbone elisa ngodlame okugoqele ukuthi nalapho besathi bakhala uTsvangirai siwabona bevele sebebhizi bangesikhundla. Njalo simzwile qamba mangethena yena uzabusa okwamathema amabili ethi ngaqeda abe sethiyela inkokheli yesiNdebeleni. Kanti kuyindaba evele ngahlayithiyele kathe sathi Thokozani Khuphe akukhokhele lawo, sibone ukuthi uzafikisa ngathi ngoba thina esikufunayo umuntu ozakhokhela abantu kungalandaba lomhlobo. Indaba abantu beMpumalanga bonke bengafuni ukukhokhelwa ngumuntu wesiNdebeleni. So ngokunjalo sithi hayi kaphume entweni zemathekeleni, kasimdingi ukuthi yena abe nguye ozosela ukuthi uzalungisa indaba zamatitsha lakho konke okunye akubalisileyo. Kuvele kuzindaba esesiqala ukuziphathela thina zona esizimisele ukuzilungisela uChamisa engekho, kahambe ayelungisa okwakibo khonale okwangapha ngathi sizasilungisela. Kuyini akwaziyo ngenkosi yamaNdebele angathina yena uyakusekela ngoba vele bona bebengabantu abangelankosi. So ngokunjalo angakhulumi ngendaba zakomakhelwane, engakhali kakhulu okwedlula labo abaseleyo. Abaseleyo yithi asuye uChamisa.
Nkuthazo bani ongayipha unkosazana Thokozani Khuphe ngalesi sikhathi sozombusazo?
UThokozani Khuphe uhlupho baba yikuthi abantu bakithi kabajeleki. Ngo-2005 sambona ebambana loMorgan Tsvangirai besilwa lo-Wolfman Ncube eYavesti House. UThokozani Khuphe kwaba nguye onamathela uTsvangirai epromotha esingathi yishona supremacy over our people, ngoba ngaleso sikhathi wayeseseyi-darling of EMDCT. Ngokunjalo kuyadanisa ukuthi abantu bakithi baqhubeka bebhanditha inyoka. Kathesi esikukhangeleyo sibona layo uProfessor Wolfman Ncube, indoda kade siyithembe kangaka, isiyiyo esithe nama kuThamisa esezeveza aphena yena uMorgan Tsvangirai wathi emtelile ukuthi uThamisa nguye okumele akhokhele. Sesibona ukuthi hawu laye uWilson senguye futhi esisetyenziswa ngamajaha la eseMpumalanga kathe sokudingwa uThokozani Khuphe. Ngokunjalo sithi thina kuyadanisa kuphela kukhulu yezano mhla ka 14 November saphela amaNdebele yedijima adijima phambili ogoqela Simon Khayamoyo obhekimbofu osibusiso moyo labo bonke nje abaphatheka kuluhlulweni lana oyokhutshwa kwamgabi besawabona bethatha izigaba zaphambili kuthe nxa sokudliwa sababona bejikelwa emuva ngokunjalo sithi laye uMakhuphe ngabe uyananzelela ukuthi ithambo alibangayo alilamkanjo ake ame alwele okwayibo hhayi ukulwela ukuthi abempumalanga bahlale kuhle njengalokhu welisimendayo simbonile esenguye osenamathele ukuthamisa ebandita inyoka yona liyana ngo-2005 eyo eyamlumayo kathesi kinkilinyoka siluma uThokozani Khuphe.